Laloba uhulumende bamazwe amaningi omhlaba besenelisa ukunikeza amaphilisi abantu bawo abaphila negcikwane lengculaza ele-HIV AIDS, isimo sezomnotho eZimbabwe sikhanya siphazamise inhlelo zokulwisana naleli gcikwane ngoba phakathi kwalo mnyaka ka-2019 amaphilisi la ake asilela. UMnumzana Thembani Nyoni, oyingcweti yokuxoxisana nabantu abaphila negcikwane, uchasisa ngenhlelo zokulwisana naleli gcikwane eZimbabwe.
EZimbabwe na njengelizwe ile strategy sayo okuthiwa test and treat, okusho ukuthi umuntu nxa esendaweni enjengesibhedlela bahle bemteste bemhlolisise ukuthi engabe lali gcikwane naye, ingatholakala elalo igcikwane bahle bemfake emaphilisini ehle eqalisa uhlelo lokunatha amaphilisi. Singakhela njalo kubomama abazithweleyo bakhuthazwa ukuthi bebuye bezohlolwa lama-partners abo ukuthi bengabe bele gcikwane na, nxa bengatholakala bele gcikwane lawo behle beqalisiswe ukunatha amaphilisi. Okunye njalo okwenzakalayo ukuthi omama abamunyisayo bakhuthazwa ukuthi beqhubeke besebenzisa amakhondomu. Ngokusebenzisa amakhondomu bavikela umama, bavikela njalo lo mntwana. Lokhu yikulondoloza ulutsha lwakusasa, yikulondoloza i-generation ezayo ukuthi yona ikhule ingela gciwane le-AIDS.
Unkosikazi Sethule Sibindi, ongumongikazi emaphandleni, yena uchasisa ngobunzima ukuhlangana nalabo abayabe betshiyelwe abantwana abazali sebethethwe umphefumulo yileli gciwane.
Izikhathi eziningi bayabe bengasazi isimo sabantwana segazi maqondana le-HIV. Uthola ukuthi abazukulu abasoze bathole iselapho sokucindezela igciwane le-HIV egazini nxa kufanele. Amalanga okuthatha amaphilisi angasaqakathekiswa, lokuswelakala kokudla okwakha imizimba emakhaya, bacine futhi sebehlaselwa yimikhuhlane ethatha amathuba.
Unkosikazi Lethu Buhle Mathuthu, omunye wabomama abazithweleyo, uthi bayafundiswa ukuthi bavikele njani abantwana basezithwele nangemva kokubeletha.
Mina ngumama ozithweleyo, seziyahamba ngale esibhedlela kuma-check-up. Nxa sifika ngale bayabe sifundisa mayelana nge-HIV ukuthi kumele sivikele njani abantwana. So bayasifundisa, bephinde futhi besifundisa ukuthi uma sesikhululekile sabathola labo bantwana, kumele futhi sibavikele, futhi kulomuthi abanikwayo ukuthi abantwana bethu sibavikele bewunathe aze ayephuma ebeleni ewunatha. Ukuphuma kwakhe ebeleni kuyekela kwakhe umntwana ukumunya. So kuyasinceda kakhulu njengabomama ukuthi lathi sivikele abantwana bethu. Akumelanga ukuthi sithedele emuva, kodwa hayi, kuyasinceda kakhulu ngoba asizithandeli lathi. Kuyasinceda, siyabonga ukuthi lathi sathola imvikelo yokuvikela abantu.
UMnumzana Thomas Zondo, oyisakhamuzi sakoBulawayo, uthi abantu kumele basebenzise amajazi kamkhwenyana ukuze igcikwane lingamemetheki.
Lapha sesikhulumele ukuthi omunye nxa ngabe zuze umngane wakhe okuthi alithembani, kumele lisebenzise amajazi kamkhwenyana ngoba amajazi lana yiwo angathi avikela, protector, kulokuthi nje abantu behlangane nje ma behlangane kech. Ijazi likamkhwenyana liyavikela njalo liyabe lokhe lisehlisa igciwane leliyana lingalokhe liqhubekela phambili lisiya phambili. Ijazi likamkhwenyana leli liyaprotekta sibili, liyehlisa lokuthi umkhuhlane lo unjani kungabi lokhu uqhubekela phambili umkhuhlane lo. Abantu abasebenzise sibili kakhulu amajazi kamkhwenyana lawa, yiwo aqakathekileyo kakhulu. Akuyavikela, kuyehlisa futhi lali gciwane ukuthi lingaqhubekeli phambili.
Eminyakeni edluleyo, iZimbabwe ibisibalelwa kwamanye amazwe omhlaba alenhlelo ezinhle zokuvimba ukuthelelwana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza, kodwa isimo somnotho esingamanga kuhle lokusilela kwemali yakwamanye amazwe, lolu hlelo njengezinye inhlelo zezempilakahle luphazamiseke kakhulu lonyaka, okudale uhluko lokusilela kwawo elizweni. Imele Studio 7 yiBulawayo, ngibathabele masuku.